siyabonga Gibbs Dube. Salamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 18 Nhlangula 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Amatitshala lezinye izisebenzi zikahulumende ayisoze zihole kuyona le inyanga kodwa sesizahola ngenyanga ezayo.
Sokhathele kusabhalwa. So lokhu ingavele enkulu. Lapha sikujuni vele isebenzi kazikwazi ukuthi ama-pay base so yinto vele siphakathi kwayo.
Kambe inhlanganiso yetajamuka ijongeni.
Umkhankaso wokuthi umongameli welizwe iphezulu njengabomdlali asuke achiya akaphumule kuselesi sikhathi ngifuna ngami 2018 ikhashana kakhulu ilizwe liyabhela.
Izakhamizi zakoBulawayo sezithandabuza ukuthi uhulumende ufuna ukwakha umuzi ozahlala abasekeli bebandla leZANU PF kuphela na. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulembiko ethunyezelwana kumakhale kukhwini ethi amalanga eholo lalinyanga elamatitshala lezinye izisebenzi zikahulumende asefuqelwe phambili aya kunyanga ezayo. Lumbiko ovela kuncwadi ethi wayilotshwe ngumnumzana W.L. Manungo, umsekeli kamgcini ngcebo wogatsha lwezemfundo, uthi amatitshala asezathola iholo lawo ngenyanga ezayo mhla ziku-7. Imizamo yokukhuluma lomnumzana Manungo yehlule. Kodwa sixhume umkhokheli womanyano we-Apex Council oyiwo oxoxisana lohulumende ngodaba lwezeholo, umnumzana Richard Gundane, othi bebengakayitholi limbiko. Kodwa uthena bavele bayakhonona ngokungazi ukuthi kahle kahle ilanga leholo linini.
Indaba yama-pay dates le yindaba esihluphe kakhulu. So khonapha umnyaka uqalisa umnyaka lowa-2016 kube ungumnyaka vele onzima ngoba i-pay day iyafika abantu bengakwazi ukuthi bazathola imali nini. Antsho into esijwayeleyo ukuthi i-pay day kumele ibhalwe ku-payslip. I-payslip ekaMay kumele ukuthi ithengise abantu njalo ibacasisele ukuthi i-pay day kaJuni yabi khona nini. EkaJuni layo ibuye ibacasisele ukuthi i-pay day kaJulayi yabi khona nini. So khathesi kakusabhalwa. So lokhu yinkinga vele enkulu. Lapha sikujuni vele isebenzi kazikwazi ukuthi ama-pay dates ayabe eminda. So yinto vele siphakathi kwayo esidibene layo ukuthi siyisebenze ukuthi uhulumende akulungise khonokho ukuthi kanti phonxa abantu besebenza bengakwazi ukuthi imali bayayithola nini kutshona. So yinto ephambanisayo kakhulu isebenzini ngoba umuntu nxa esebenza uyabe esebenza ekhangelele ukuthi uzathola inzuzo yakhe.
Manje pho njengoba lokhu sekwenzakale okwesikhathi eside, selike lakhulumisana yini lo mqatshi?
Ye, siyakhuluma labo ngoba yilo umsebenzi esikhombane nawo. Siyakhuluma labo sibili kodwa bona bave lokho beqasha bekhuluma lokhu lalokuyani. Abakukhulumayo yibo bangakukhuluma besithi kule nkinga zokuthi imali ziyazi zingatholakalanga ngesikhathi soneso. Kodwa kumele kuphela ukuthi ama-pay day abe khona awaziwayo njengoba vele bawafuqa ama-pay day bewasusa kuma-16, 16, 17 aya ku-26, 27 khonokho kube kufanele ukuthi kalokhuze balungise into yabo ukwenzela ukuthi izimali zibe seziphumile njengoba bantshintsha le 2 weeks kube sekumele khathesi ukuthi baqwanise ukuthi imali leyo bayithole ngesikhathi sama-25, 26, 27 anto akhona ukuthi babe lokho bentshintsha njalo.
Umnumzana Richard Gundane, umkhokheli womanyano we-Apex Council oyiwo oxoxisana lohulumende ngodaba lwezeholo, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGweru. Ontanga bamabandla athiyeneyo lenhlanganiso ezizimeleyo abenze umanyano othiwa tajamuka kumbe sesijikile ngesindebele bathwalise nzima uhulumende lezinsuku. Kanti vele bayini ontanga laba njalo bajongeni? Sixoxele sikhulumeli sabo umnumzana Promise Mkhwananzi ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngokunzima ukuthi eZimbabwe kusolakala kwemisebenzi, kusolakala kokudla, kusolakala kwemali, kusolakala kwakho konke nje ukuthi zikwantenye kuthula empilweni yabo.
Ya, ungasitshele nje ngamafitshane ngenhlanganiso yenu yona le Tajamuka ukuthi injongo yakwini?
Tajamuka sesijikile, inhlanganiso yabontanga abazoqela ontanga abakhokhela ama-political parties nabontanga abakhokhela ama-non-governmental organizations abontanga iZimbabwe yonke jikelele nomkhankaso wokuthi umongameli welizwe upresident Robert Mugabe asuke achiya akaphumule kuthethe lesikhathi ngasibona ngami 2018 ukhatshana kakhulu ilizwe liyabheba sifuna ukuthi sidinge ukuthi kube nokulungisiswa kwelizwe nokuphazima kwelihle ukuze imibiko le ekhona ingagcwali indawo yonke kungakawukuthi.
Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli senhlanganiso ethiwa Tajamuka ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Imizamo kamphathi ntambo ezabelo umnumzana Xavier Kasukuwere eyokupha abasakhulayo izitanda zokwakha izindlu kobulawayo isidale inkulumo. Iningi lisithi kuzathola abemandla lezanu PF kuphela. Sixoxele nobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Bakhala ngathi kuzaba le ndawo ezimbili ngoba okokuqala kuthiwa kuzaba lama-stands azaba khona esingathi lidorobhanyana elabantu abatsha amayouth ukuthi yalapho kuzaniwa khona ama-stands amayouth bese kusiba leminye futhi idorobhanyana futhi okuthiwa lizaba lama-stands yelo linye kwabantu bonke. So ke le indaba ekhona kodwa-ke nxa sibala amaphepha siyatshela ukuthi izolo kukhanyeli lapho kuthiwa kuzaniwa khona amayouth kukhanyisile ukhathiwori bekhona ehamba le edelegation yalo lawo permanent secretary ombizo besiya kwenza ukuthiwa i-ground breaking ceremony. Minister lolo owalapho elokanti umama usandimolo uyinisandimolo khayati bekhona kanye. So ke ngikho kuthiwa kuzenzakala.
Manje pho uZulu yena uthini akwesatshelwa na ukubana kungaba lezo mbusazwe phakathi lapha kugcine sokuthola abantu bezanu PF kuphela?
Kunganazelela yikho phela thina nxa singazela kula ma-local authorities siyabe sikhanyele ukuthi ama-local authorities kulezi ndaba zoku-allocate ama-stands zokwakhiwa kwezindlu kuya ngama-local authorities. Nxa uhulumende engenele zemali kusho ukuthi imali le ama-grant awalethe ngapha ama-local authority ayekele ama-local authorities azenzile kodwa ngendlela okuthi okusenziwa ngayo sokukhanya ngathi-ke uZulu yesaba ukuthi engxanye lapho kukhanya ngathi sokusenziwa sokuyi-political move ukuthi izanti ezisinganzele ukuthi kukhanya ngathi lapha kobulawa yisehlule ukuthi imeze lengxenye yokudla kwawo ama-election. So kukhanya ngathi ngala ma-stands edolobha elinganeselisuka khona kuyindlela yokuhlakanipheka ukuthi bafake abantu ababezele bengabalandeli bezanpilo ngoba kunjalo kushitsha ukuthi sokusuya kumalingela 2018 izanpilo sigaba ne-chance futhi bathola abahlakani bantu bezanu ngalazethu ngasho kuyanazela ukuthi okungathi kube njalo kungabi ukuthi into yikubela ukuthiwa i-meeting process yane ukuthi okuqala inkani lapho sama-wadi nama-constituency sebesazi ukuthi bona sebefaka abantu laphana ukwenzela ukuthi bathole ama-seats singakhona bel zanibevu kulokhu se-2000 lapha kuvuleka zithole ama-seats ziyathola kuphela la mahlabe khona kathe esilayo iyadonethelwa i-NDCT kodwa kuhayisiso seyafeya siyananzela ukuthi izanti ezisehlile ukuthi ithole ama-vote. So-ke uZulu vele uyakunanzela ukuthi hhayi lapha i-move leyasiyegeming kodwa kune-politics ekhathi nawo.
Kodwa yena uZulu manje uthini? Uthi kuthathwe inyathelo bani ukuthi kulungisiswe lolu daba?
Unazelela i-ZANU-PF ngendlela esebenza ngayo ingavele i-decide ukuyenzela ithi yaleyo. So-ke kuZulu kule ndlela ezinye ezidlalwe ngabantu abanye bathi hhayi nxa kunjalo ama-stands wonke umuntu lawo okuthiwa aletha vele inodongo yethu leyo mhlaba abantu asambeni abanye bathi abahambeni siyerejista khathe lawo ma-stands kodwa njalo abanye bebuye bethi nxa kuyukuthi lawo ma-stands athatha walifaka eliqaleni ngayo kuthola ikhadi lezanu abanye babadonsele emuva kodwa kuyisiqiniso yikuthi nxa ama-stands lekhona abanye uZulu bathi bona abantu abangabethatha lawo ma-stands ngoba ngawuzuvota uvota wedwa kodwa-ke nathi sibe abantu obuzebele ngayo banathela ama-stands kokuqathe kule ukuthi abantu baye khona bana kodwa wena uzazi ukuthi so-ke kuyokathi kuloku inkulumo ezimbili ezijikisanayo ehlangana lazo phandle yokusiza abantu becophana betonkushayo.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association bekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo. Abakade bephatheke umkhankaso we-16 Days of Occupying Africa Unity Square badibane lenhlupho ezimbalwa ezigoqela ukubotshwa lokungasebenzelani kuhle. Kodwa bathini ngalomkhankaso? UMavis Gama usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba omunye wabasungule lumkhankaso unkosazana Lenethi Mdewe ethe akasayi kuqhubeka ephatheka esithi wesabela impilo yakhe esisengozini. Kodwa amalunga alokhu eqhubekela phambili ngawo okubalisa unkosazana Linda Masarira bethi lanxa kubamangalisa lokho kabayikholwa ingcazelo yomunye wabo kusobala ukuthi kukhona ukutshaya amanzi becabangela isandla sabohlangothi lwezomvikela ukubadabula phakathi. Kwasekelwa ngosakhulayo uPride Mkhono ophatheke kulomkhankaso laye.
Ngakho thina siyakuhlonipha lokho akukhethileyo ngoba vele inhlupheko yizo ezifuqa umuntu ebeyelapha. Nxa kumbeni kuye seziphelile ulayo ye ulayo iright yokuthi abuyele endlini aphendule nxa esebona inhlupheko zakhe seziphendukile. Thina siloko sikhangelela ukuthi hatshi kumbeni wamethu sele kumbe usesesaba. But siyakwazi ukuthi hatshi yena ube besilaye besebenza laye kahle uhamba kwakhe siyakubona ukuthi kuyathi igepi ayifuna ukufilwa kodwa hatshi sikhangelela ukuthi into esizakwanisa ukusebenza layo inoma ibengekho.
Asiyi kuphazamisa lesi sehlakalo sokusuka komunye wabo. Umkhono ethi uqhubekela phambili lomkhankaso abangawo.
Hatshi uhlelo lwasoze luphazamise ukusuka komuntu ngoba uhlelo lobungolo abantu abaningi asilohlelo lomuntu owodwa. Uhlelo ngoleZimbabwe thina sonke silapha sizakwazi ukufika isikhathi sokuthi sizasuka kodwa mina ngiyabona ukuthi kuzasala kulabantu ababekhona abatsha abazafika bethi hatshi uhlelo loluluhle for iZimbabwe yonke hayi asilohlelo lomuntu oyodwa.
Abaphatheke kulomkhankaso bathi kulihlazo lokho okulotshwe ngelinye lamaphephandaba akuleli ukuba bayadonselana kubangwa usizo lwemali ephiwe abaphatheke kulomkhankaso wokuhlala lokulala endaweni yokwedisela e-Africa Unity Square okwamalanga alithumi lasithupha 16 days and nights of occupying Africa Unity Square njalo lokuba basebenzelana labamabandla ezombusazwe aphikisayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga isethulela uhlelo lwethu lwendaba zabesifazana.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sicubungula udaba lokuswelakala kwemali elizweni sikhangela ikakhulu emaphandleni. Sixoxa lo Councilor Maria Ndlovu ngaward 20 kochifu Nkalakatha eNkayi ukuze asichathisele okwenzakala esigabeni sakhe. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo ma. Hayi, imali iyahlupha ngoba abantu bayachika kakhulu laba bamaproject abanye bakunasa bayachitha izikhathi eziningi besiyadinga imali. Imali kuthiwe kayitholakali lizabuya ngolwesibili lweziki ezayo, libuye ngolwesibili lweziki ezayo. Abantu baze bagcine bengasakwazi okumele bakwenze.
Alitsho waphi ama-projects?
Ama-projects esikuwo yilawa awezingadi. Njengokuthi sithelezela ngezibhorane, amadamu vele kasilawo. Sithelezela ngezibhorane, izibhorane zihlala zisile zile breakdown. Kwebe kumele ukuthi ngomuzi ngomuzi sikhiphe amadoli ukuze izibhorane zivuke sithelezele. Esikuthelezelayo kwangikhona siyalima imbhida. Imbhida yaswela umuntu oyithengayo ngavela kula muntu olemali. Oyathi ukuthengele kumbe ngothenga ngegalane lo mumbu nxa kulaba abangani badobhile.
Ngezinye indlela ukungabi khona kwemali lokhu kwenza inhlelo lezi zingaqhubeki kuhle.
Ye, kwenza into inhlelo zethu zingahambi kuhle ngoba phela into yonke ukuze ihambe imali ngoba amasisi sithenga ngemali. Ukuze silime sihlanyele isibhorane silungiswa ngemali ukuze sithole amanzi ukuthi sithelezele. So nxa uyabungela imali into yangikhona yonke kayihambi kuyama.
Manje kuyini elikwenzayo kathesa ukuthi liphumelele kulokho elikwenzayo? Lisamelele yini?
siyasimanga siyaqhubeka ngikhuluma ngisenze nje khathesi abantu babhizi basezingadini khathesi ufoni wenze nje ngisengadini khona siyathelela imbhida siyaspraya senzani kodwa-ke imali kayikho ngoba thina besilima sithembezela ukuthi sizathengisa thengele abantwana amabhuku badalele intandane sikhe imbhida sithengise sizama ukuthi sihlanganise imali kuthi laba ababuya bezothengisa amabele sithengele abafelo labafelokazi kodwa sokukhanya kuyasikhama ngoba imali kayikho
khona kunjani emabhanga lapho nxa lihamba lakho kule ndwendo ezinde yini bona abantu batshelwane
lokho ungakukhulumi kuyaphiwa amakhadi kuthiwa kungafika ku-27 kumbe kukolakhe 7 konqaba kuphiwe 27 kuthiwe imali izaphelela la kuyebe kungasela lutho ligijime lithi liye posti kufike kuthiwe kuyaphelela la ligijime sokuza kungani kuncedisa phose le nkantini emapholiseni ukuthi abanye bayezuza ngakhona abanye bazuze komlozi kodwa-ke kuyahlupha vele kuyabe lokho kuthiwa libuye ngolwesibili libuye ngolwesibili imali ivele kayikho
ye ngamabhanga wodwa lawo yini kumbe lezitolo lazo ziyanika imali
izitolo zincedisayo izitolo kakhulu ezingathi zincedisa ngcono kule post office thina kasilabhenki sile post office
manje kuyini elikuthembeleyo limelele kuphela ukuthi mhlawumbe kuzaba ngcono yini sikhangela ukuthi kuyathulwa uhlelo lolu olwama-bond notes lile themba yini lakusasa
lokhu kwama-bond notes uyazi nxa kukhuluma ngakho kuzakwenza ukuthi abantu sibili baphume elizweni baphele bathi du ngoba asezu khulume ngemali ukuthi izabhoda khona ibhondi nothi vele yini thina besivele sifuna idola lona lele besilisebenzisa le randi yona labayi-abhuzayo bekungcono ngoba uZuma lo Obama limali ade besinike yona ibisenza ukuthi siphile lanxa sihamba lathi sizibone ukuthi singabantu kodwa ngebhondi nothi lekhulunywayo futhi angutsheli mangasithandekile sesibuyela ku-2008 ikufa komhlaba
kuzwakele sibongile kakhulu kuxoxa lani lisitshela okwenzakala khona ngapho
siyabonga mama
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Councilor Maria Ndlovu ka Ward 20 ko Chief Nkalakatha eNkayi. Asidibaneni njalo kuhlelo oluphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile Mhlanga ube lelanga elihle. Ugqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje kesikhangele ebesikhokhela. Amalanga eholo lamatitshala lezinye izisebenzi zikahulumende asedale inkulumo. Kambe inhlanganiso yedajamuka ingayijongeni. Izakhamizi zakobulawo sezithandabuza ukuthi uhulumende ufuna ukwakha umuzi ozahlala abasekeli bebandla lezanu PF kuphela na. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande. Lilani.
Been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.